isikhathi esiningi ikanaza kunqanjelwe zasenziwa abantu laba bebulawa izihlobo azange zithole ithuba lokuthi zikhalele umuntu yena lowo sefile. So kusuka nje kube phose kube ngani kusenhlenze ngoba abantu sebethole isikhathi i-chance yokuqala ukuthi besebexase bekhulume ngalowo owafayo kumbe laba abafayo bekhale bebe leshuwa ukuthi umuntu lowo wafa because ngokwakungowakuqala ukuthi bethole i-evidence ukuthi abantu laba ngomqiniso bafa. So I think kusuka nje kube sengani into eyenzakala izolo kumbe namuhla.
Amathambo lawa azasiwa ngaphi njalo kwenziwe?
Usually iprocess yokuthi nxa sebekhiphile amathambo lawa bazahamba lawo elebhu befike bekhangele nje into ezitshiyenetshiyeneyo akwanile abantu laba bangaba bele balimala somewhere kumbe baqamuka amathambo bengakafi bakababhijile ekhanda kumbe ngaphinga because lapho umuntu abebhijile khona nxa kwakudijile ephanjeni uhlamvu lwabo lokulukhanya luyabe lukhona kwesinye isikhathi luyabe lukhona njalo uhlamvu lolu emzimbeni kumbe emathanjeni nxa sebevumelele kumbe nxa sebekhanyeke babhale iripoti yabo bazise-ke abemuli sebevumelana-ke ukuthi ukungcwabo umsebenzi wokungcwaba umuntu lo lapho abafuna ukuthi ebekwe khona uyenziwa nini bese besuka-ke khonapho bese besiyayenza umngcwabo ngendlela akade befisa ukuthi wenziwe ngayo.
Kungabe kungakuqala lokhu ukuthi kube lo hlelo olunje ngokwazi kwakho?
Ngingathi ayisiko okwakuqala but ngokwakuqala mhlawumbe ukuthi kube labona izindaba abaningi but into lezi zike zisenzakala eminyaka eminingi edlulileyo abantu babecela abanye babelehlobo zabo babekwenza nje bezithulela abantu ama-reperials la besenzakala okwesikhathi eside but ngokwakuqala nje namhla ukuthi kungani abantu baba ne-interest bazi uzulu ebekwathi kule reperial eyenzakala kumbe kule exhumation eyenzakala.
Kungayenza ukuthi kwazakala ukuthi ngempela ayemangaka amangcwaba kumbe babe bangaka abantu ababulawayo ngaleso sikhathi kumbe kuyagcina kungasacaci.
It's not possible because I see wonke umuntu owabulawa ngesikhathi se-gugrawundi ozagejwa ephinde ngcwatshe. Bakhona abantu ababulawa ngegugrawundi bangcwatshwa iy'hlobo zabo lapho abayofuna bebangcwabe khona. Bakhona abantu ababulawa egugrawundi bangcwatshwa ngabantu ababangabaziyo. Bakhona abantu ababulawa egugrawundi balahlela eganyeni iy'hlobo zakhona ezingafuniwe ukuthi ugeje besithi no ulimekele khonapha khona. Bakhona njalo abanye abantu ababulawa egugrawundi baphongula ulahlela ezintabeni kumbe emfuleni kumbe emgodini. So ama-reburials la angiboni esiba maningi kangako and vele there is no akukho possible ukuthi abantu bangathi zangcwaba abantu abayi-89 therefore basa abantu abayi-89 ngoba kula ma-sectors amaningi ayenza abantu becele ukuthi umuntu engcwatshwe butha. Isikhathi esiningi ukuthi ngxenye abesendaweni lapho abangafuni khona usendleleni usesikolo i-shallow grave sebathutha and into enjalo. So ayisibo bonke abantu abafelwayo abazacela ukuthi kungcwatshwe butha.
Njengomuntu osowake wakhuluma labo abantu abathintekayo ngesehlakalo se-gugrawundi ungathi leli linyathelo elihle yini kumbe kuyahlukana kusiya ngumuntu ngomuntu?
I think kuyahlukana kusiya ngomuntu. This is just one of the many things ekumele zenzakale ngesikhathi ku-ground. Bakhona abantu abalimalayo abafisa ukuthi bethole uncedo. Kulaba abantu ababulekele lezihlobo zabo bazingcwaba abafisa ukuthi ngawohulumende uyabaxolisa. Kulabanye abantu abafisa ukuthi ngabantu bona abakwenzayo babotshwe. Kulabanye abafisa ukuthi ngakuba le-compensation ekhithwayo. So it's just kuya ngokuthi phela i-reburial kuya ngokuthi bona abantu bafisa kwenziweni and kibo sekuhambeni njani. Abanye baya sebehambile ebantwini lapho batshelwa kathiwa hhayi into zakho azihambi kuhle ngoba abadala balalanga kuhle nisengani ngabathatha-ke ubabeke lapho abafuna khona izindlela zakho zizavuleka. So abantu bayenza ama-reburials ngezizathu eziningi ezijiyeneyo.